sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kuMfumfu 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Donald Trump is populist. Ama populist ilawani lawana ba appeala to people's emotions. Kodwa ke singathi siyalandzela uKamala Harris akwenzayo ukuthi uyabezama ukufaka ama facts.
Iqhubeka ngela phambili imkhankaso wekhetho lweMelika oluzaqhutshwa ngeviki ezayo.
Ngicabanga ukuthi kuza kube kule line but ngifice kungelani cho line ngafika ngangena within ningene ngaphuma within 5 minutes.
Odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika uthi usevotile. Ngoqhutshwa ukhetho kwele Botswana abaphikisayo besithi eZimbabwe lingenela kakhulu ukhetho lolu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Umnumzana Donald Trump izolo onqintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris owebandla leDemocratic Party uchodoze omunye wakhe umnumzana Donald Trump izolo ngezahlakalo ezithile lokuziphatha kwakhe wathi yena nguye ongabusa ngcono nxa kuqathaniswa laye. Ukhulume amazwi la emhlanganweni lapho bekuthe gwaqa inkulungwane lenkulungwane zabantu eWashington DC izolo kumbiko abamkhankaselayo abathi ngokugqiba inkulumo yakhe owe closing arguments. Ngakwelinye icele umnumzana Trump obese ePennsylvania izolo lemzini wakhe eMar-a-Lago eFlorida lapho laye achothoze unkosikazi Harris ngamabala ethukayo akhomba ukuthi uyehluleka umsebenzi. Ababili laba lama running mates ababasekelayo baqhubeka ngemkhankaso yabo lamuhla. So kuvote abantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu lantathu i-53 million kuhlelo lwe-early voting phambilini kwoluzaqhutshwa ngolwesibili oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo webhodi ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Ngamafitshane uDonald Trump yipopulist. Ama-populist ilabantu labana ba-appeala to people's emotions. Ukuthi khona yena uzazama ngazo zonke indlela ukuthi athabise abantu ngenkulumo ethize engabe mhlawumbe izakwenza ukuthi labo vele abalezondo ngezinto ezithile bahlokome basukume baye phambili. Kodwa-ke singathi siyalandzela uKamala Harris akwenzayo ukuthi uyabezama ukufaka ama-facts. Ama-facts kwesinye isikhathi abantu abalandela i-politics kabalandeli kakhulu kabathandi. Bona baye befuna into abathi nxa bayizwa ngaleso sikhathi ibakholisise. Kungakhathaleli ukuthi in the next 5 years, in the next 10 years kuzahamba njani. Singakhumbula ukuthi uDonald Trump ukhuthaza kakhulu ikakhulu into zembhobho, into zokubadlulula abantu bakwezinye izizwe mbe izalwane zakwamanye amazwe ukuthi zingene. Konke lokho into ezithabisa abantu abazibiza ngokuthi bangama-Americans. But iqiniso elikhona ukuthi i-America iveli lilizwe elabunjwa ngabantu abavele ezindaweni ezishiyashiyeneyo. So abantu bona abazibiza njengokuthi bangama-Americans, truly Americans, bazajabuliswa imbiko Trump ikakhulu ngakhala abantu abamhlophe bayakuthanda kakhulu ukuthi bona bangaze basondela lapho kulabantu abamnyama khona, lapho kulamandiya khona, lezinye izizwe nje abazibona ngazantu aziyinferior kubo. So yibo bona laba abantu abazathabela imbiko kaTrump. Kube sokusithi laba abazama ukurizina abakhuluma ngento eziqondileyo abalandela uKamala Harris bona labo bazamlandela ngembiko yakhe abayibona ukuthi umuntu lo okhuluma into mhlawumbe engabambanisa isizwe. So khona phana ke sokungaba ngujiki lobhanqa kusiyafika ekugcineni kube sokusehluka nisa wona ama electoral colleges lawana kumba ama swing states ayiwa ajayela ukuthi abangela ukuthi ngubani ozaba ozakhokhela iAmerica.
Abasekeli balaba abancintisayo ama running mates bangaletha mthelela bani kumpomela lolukhetho? Sesibala labanye njalo abasekela laba abancintisayo ababa endosayo.
Nxa sinanzelela ama running mates abo bonke bobabili asibo bantu esingathi khona bale force umbe baphula ama masses kangako. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi ababasekelayo bobabili bangaba le influence. Singathatha umzekeliso uDonald Trump ulo Elon Musk. Elon Musk is a billionaire, ngumuntu osomabhizinisi omkhulu kakhulu, waziwa ngabo Starlink, waziwa ngabo Tesla, njani njani izimoto zakhe leziyani. Ndikho ngisithi mina uTrump usehlangothini lwabo somabhizinisi abaningi njalo bangamsekela, kubalisa abantu abanjengabo Elon Musk, ngoba vele bona ngama capitalist kusiya ngale. So wonke ama capitalist labantu aba capitalist minded bazabasekela. Kube sokusithi ngapha ehlangothini lwama Democrats ungananzelela basekelwa kakhulu ngabantu asebeke ngaba ngabomongameli. Ungathatha for instance umzekeliso wokuthi uBarack Obama uyakhuluma kakhulu edinga usekelo lukaKamala Harris. Uthathe uJoe Biden ongumongameli kathesi uyakhuluma kakhulu esithi uKamala Harris kathole usekelo. Clinton obani bani basekela ama-democratic candidates. So konokana lakho sokungabangela umthelo omkhulu kakhulu ukuthi uKamala Harris la egcine njani, egcine ethola ama-votes wawina. Kube sokusithi ngale sayidini lama Republicans ungananzela okukhulu kakhulu ukuthi those are business people. UTrump ikhuluma ngokuthi let's make America great again. Bona bakhuluma ngokuthi great in the sense yokuthi iAmerica iyokumele ibuse umhlaba wonke, iAmerica iyokumele ibe ikhonke umhlaba wonke in terms of ama-wars, iAmerica iyokumele iyenze lokhu lalokhuyani okudominatayo in terms of dominating other nations, umbe kudominate amanye amazwe. Kodwa ngapha kuma-democrats bakhuluma ngobumbano ukuthi abantu asithuthukiseni i-health, asithuthukiseni i-social service, asithuthukiseni imiholo yabantu, asithuthukiseni amapentshini abantu, asithuthukiseni ukufunda kwabantwana ema-universities. Konke lokhu yana ngumkhankaso wama-democrats okuyabe kukhankaswa ngo-Obama, okuyabe kukhankaswa ngo-Joe Biden labanye abangabe besekela uKamala Harris.
Lo mnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust esixoxelayo ekobulawayo. Silokhe sikudaba lunye. Odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika uthi usevotile kusigaba sokhetho okuvotwa lungakakwenzwa lungaqhutshwa ukhetho i-early voting. Unkosazana Teresa Dangwa uhlala edolobheni le-Albany e-Upper State e-New York. Uxoxa kabanzi ngalolu daba. Lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ngivotile mina uyazi ngimangale ngoba ngibe ngicabanga ukuthi kuza kube kule line, but ngifice kungelani cho line. Ngafika ngangena within, ngingene ngaphuma within 5 minutes.
Bekunjani ukuvota khonapho?
Kube kuchaza ngifunde ezinye izinto. Ngiyabona sekungeke start ngivota elizweni leli. Ezinye izinto angizingaqaphelanga, angizibonanga, kumbe sengikhohliwe the last time, kumbe vele akwazi paying attention nge-excitement. But this time we've been paying attention. We've been in Vienna. Baya kubuza ukuthi ibizo lakho ubanike ibizo bekube bese bekhangela kucomputer and then bebese bekunika ukuthi nguwe yini lo, i-address yakho yini. Ngakuyikho sayina, ube ususayina khonapho kucomputer, usayina khonapho mtshina i-printer sivela i-printer i-ballot yakho. So uyabo expect ukuthi uzafika kule mabhokisi alama-ballots and all that. It's printed on demand. Ubekuprintela bekunika, bekunika khonapho, bekunika even ingalaluthi phongu kuba lamalisti abantu abangikhona abavotelwayo, ibekunika ikufoda and then ubusuzingenela lapho okuvotwa khona okule secret yakho. Akula omunye umuntu abasebenza khonapho kabavunyelwa vele ukubaduzane lakhonapho. Nxa ulo mbuzo bayabuya, abasabambi iphepha lelana, ibhaloti abasalibambi vele. Ngimangele abasalibambi ngoba mbele ngilo mubuzo bese ngibuza umama lo wathi hayi awumelanga ngilibambi. Umbuzo wakho ngowani? Sengimtshengisa usekhangela engabambanga iphepha lami. Ngisuka khonapho ngiqeda ukuvota and then uyayingenisa kumtshina ukuthi kuyobalelwa kumtshina. Umtshina wona lo kuyabe kulo muntu ome khonapho elitshengisa nje ukuthi kumele ungenise. Uthe ekunika ama-instruction kalibambi, kalikhangeli, kavunyelwe ukulibamba kumbe ukulikhangela. Ebeseli ubusulingenisa kumishina ukuziqeda ekunika okuyibandi kwakho ukuthi awuvotile, ubusungena ubusuphuma phandle.
Ye, nxa sukhangela ke khonapho kule mbuzo eyabi khona khonapho ke ephepheni lokuvota, ibe kule mbuzo emningi kanganani njalo iphendule ngesiphangiphangi yini?
Imbuzo like umbuzo ngemuva kwe-ballot, kube kulo mbuzo owodwa okuthiwa liyavuma yini ukuthi umuntu ebe lama-rights akhe regardless yokuthi ungumuntu onjani in terms of health care, ungumfazi kumbe oyindoda, liyavuma yini ukuthi sibe New York State ibe le rule yona le ukuthi umuntu kumele elatshwe kungelandaba lokuthi ungwesifazana kumbe uyindoda kumbe khona labana abakathethe abazithi bona kabakwazi ukuthi bayindoda kumbe bangumfana yikho umbuzo bekhona.
Singathi ke nxa uphendula umbuzo wona lowo akula muntu okade kudonsa nje esithi hayi phendula uthi kumbe uphendule wenzeni.
Ngitsho nguye umbuzo engimbuze umama yena lo esithi bathe bengiqhubela iphepha ibalot basebesithi ngemuva kulo mbuzo and then ngasengisithi umbuzo wani sengikhangela sengitshengisa sesithi ngingazwisisanga ukuthi u-10 ngoba ngithe u-10 wasesithi khangela ibhalothi yakho ukhangelise ngemuva wena wedwa ngiyabe uyilungisa uyikhangela wedwa uyiflipha wedwa sengase ngiflipha wasesithi kulo mbuzo ngemva nalo umbuzo nalo ungawukhohlwa ukuphendula engakangitsheli ukuthi ngiwuphendule njani kungithi ukuthi qaphela nje ukuthi ungawukhohlwa ngoba ungemuva kwebalot.
Ye, nxa sukhangeleke ukuvota kwalapha kwehlukane kanganani lokwenzakala eZimbabwe?
Kuyehlukane ngoba nxa esisizwa abantu bevota ekhaya babe kube kulomsindo abantu bechaywa kuyenza izinto eziningi. Last year bengikhaya bevota. Ngivotanga zangu but ngahambisa obaba ukuyavota umama lobaba. So ngabo ngaba le time yoku-experience ukuthi lami ngizibonele anzake ngibe involved in voting ekhaya. So ngoba ngahlala emazweni for a long time. So ngithe ngingena khona laphana obaba ngoba sebekhulile hhayi babavumela bayabavumela ukuthi befike bengami emlayinini which is really good. Abakhuleyo labantu ngama-disabled hhayi labagulayo hhayi bayavunyelwa nje ukuthi bengami elayinini. So bangena obaba baphuma but kwathi siphuma khona lapho on the other side of the road kwakule tafula eyezanu p f kuthiwa buyanini lalapha abantu abavotileyo buyanini lalapha lisitshengisa ukuthi umuntu wenu ukuthi livotile and then libhalise ibizo lenu otherwise alisoze libe lama-implement.
Lo nkosazana Teresa Dangwa odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Albany upper New York khonapha eMelika.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho we-Studio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kusukisela namhla kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni we-Studio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela i-VOA Indebele Facebook, VOA Indebele Instagram, VOA Indebele X, le VOA Indebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voaindebele.com.
Bula abahlala emadolobheni abathi kabakatholi imali eyabiwa nguhulumende yokuthenga ukudla ngesikhathi leZimbabwe libhekane lendlala enkulu edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Uhulumende uthi usenike imali yokudla abantu abafika phose inkulungwane ezingama-30 zamadola eMelika, i-28,700 emadolobheni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abangakatholi imali eholiswa nguhulumende bathi kuyamangalisa okwenziwa nguhulumende osalesikhathi eside edembisa ukuba uzanika abalambayo imali yokuthenga ukudla. Uhulumende wabika ngompandula ukuba kulezigidi ezedlula 100 lamachumi amahlanu 154 million Zimbabwe gold eyokuqhuba uhlelo lolu, kodwa kukhanya bebeyingcosana asebethole imali le emadolobheni okulabalambayo abafika phosa izigidi ezimbili 1.7 million. Okwamanje uhulumende uthi kulezigidi ezilithumi lantathu zamadola eMelika 13 million US dollars eyokunika abalambayo. Lokhu kukhulunywa ngumnumzana Jane Van Muswere, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko izolo eHarare kusanda kuqhutshwa umhlangano wabaphathi ntambo bakahulumende.
The distribution of funds to beneficiaries with correct.
Sesinikeze abantu abafika 28,000 ukudla emadolobheni kuze kube lilanga lanamhlanje.
Amazwi la asekele ngumphathi ntambo obona ngenswelo zikahulumende, umnumzana July Moyo, othi ukuguquka kwesisindo semali sekuphazamisa ukuphiwa imali kukaZulu emadolobheni.
At first, we benchmarked with $8 US dollars per person.
Uhlelo lolu sinikeza umuntu wonke olambayo i$8 kumuli elabantu abahlanu sibanikeza i$40 sisebenzisa isilinganiso samaziko.
Umuntu munye ngamunye unikwa amadola ayisishiyagalombili, amadola eMelika, $8 iyimali yohlobo lweziki. Kodwa emavinkilini imali le iphungukala ngengxenye ngenxa yokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold. Omunye wabakhala ngendlala othi kayitholi imali le ngumnumzana Onias Shoko ohlala eWarren Park.
Siyakwemukela kunjalo ngani ngoba beggar is not a chooser.
Umnumzana Farai Sikoto oleminyaka yokuzalwa engamachuma isithupha 60 ohlala eMfakose ukusimo esifanayo.
I-10 kg empupu $7, amaveji $0.50, so ma unikeza amabhandu ayi-2 plus i-10 kg izophila kanjani?
Kulabanye asebethole imali le kodwa abakhuluna ngokuthi ingcosana. Umnumzana Reinhard Dube owemavuku ngomunye wabo.
Ngangincedisa laphana nalaphana, but $8 will last me per week for some days. But yabincedisa isikhathi sangkhona. Imali of course angeke uyidobhe. Imajority ungakhangela ama-dollars ona layo yasebenza ngabantu per day in town. Awola abantu abahola imali ene.
Kulabantu eZimbabwe abafika phose izigidi ezilithumi abadinga uncedo lonyaka ngenxa yendlala enkulu ababhekane layo. EleZimbabwe lidinga amabhiliyoni edlula amathathu amadola eMelika ekuthengela abalambayo ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ele Israyeli lithi abantu abahlala eBeqaa Valley kwele Lebanon kumele besuke ngokutshetsha ngoba lifuna ukuhlasela iHezbollah kuleyo ndawo. Ele Israyeli lenza ukufana lisanda kungena eGaza nyakenye liqala ukulwisana leHamas. Lokho kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. AbeReuters bona babika ukuba sokukhankaselwa ukhetho lwamalunga edale lephalamende, impumela yalo elakho ukuguqula indlela okubuswa ngayo kwele Senegal, ikakhulu kunganqoba abaphikisayo. ELeBotswana namhla liqhube ukhetho lokudinga uhulumende omutsha. Umongameli Mokgweetsi Mosisi esithi abantu abaningi bazamvotela ukuza kwenza ukuthi angene kwisigaba sakhe sesibili sokubusa i-second term. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo.
UMasisi uvote esiqinkini seMoshupa ongamakhilomitha amashumi ayisithupha usuka esigodlweni eHaburoni. Eqeda ukuvota uMasisi uthewela iqiniso lokuthi ibandla lakhe leBotswana Democratic Party iBDP lizanqoba ongasuye ube lesidingo sokubumba uhulumende womanyano.
You know what? I don't know where you get this fashion about having politics. You must tell me this way.
Ranti likuthatha ngapi ukuthi kungaba lohulumende womanyano? Siza kudla abantu. Ye kungaba khona ukuthi kube lohulumende womanyano ngomthetho, kodwa angiboni lokho kusenzakala.
Ukhetho lweBotswana luqhutshwa isikhathi isimo somnotho singamanga kuhle kubanga ukungathengwa kwamatshe aligugu entshwayo amadayimani. Umnotho lizwe leBotswana ugxile kakhulu kumadayimani. Amabandla aphikisayo bachothoza leBDP besithi lehluleka ukuphatha kahle umnotho. IBDP sibuse phose eminyaka amashumi ayisithupha i-58. UMasisi uthi bayavuma ukuthi kumbalwa okumele kulungiswe kwezomnotho.
The challenges are clearly outlined in a lot of documentation we have.
Njengebandla siyavuma ukuthi kulemgoqo egoqela ukuswelakala kwemsebenzi kanye lokugxila kakhulu komnotho kumadayimani, okunye ngokwemvelo okunjengokuguquka komkhathi, kodwa siyenza konke okusemandleni ukukulungisa.
Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo ele Umbrella for Democratic Change umnumzana Duma Boko yena uthi sesitshayile isikhathi se-BDP. Ibandla leli lithi iBDP kaMasisi isebenzisana lelizana uPF ukuqilibezela kukhetho lolu, kodwa amabandla omabili ayakuphika lokhu.
Abantu sebezivile imilayezo yethu,
sebekubonile ukuba kulungile ukuthi bakhiphe ivandla elibusayo embusweni.
Kusenjalo imbono yabezimbabwe leBotswana idabuke phakathi ukuthi kambe ukhetho lolu lungabe lusitshoni kibo, ikakhulu kukhangelwe ikusasa yabo. Umnumzana Sifa Sichuma okhokhela inhlanganiso yabezimbabwe leBotswana uthi vele uma kulo khetho ungumuntu okuza kuba lungahlaliseki.
I-anxiety bakhona ngoba uyabungakwazi ukuthi ngoba noza ngena kuyawina liphi iqembu kuluze lini. Njalo ungakhangela ukuthi iqembu elilazi uyabulazi wena njengomuntu okuza yilona lelo olutholele ukuza.
Kodwa umnumzana Nick Hurekure owabumba inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe leBotswana uthi kaboni ukhetho lungaphazamisa inhlalakahle yabeZimbabwe.
Upcoming elections, in my opinion, should not.
Angiboni kungadala ukungahlaliseki ngoba kade zabona ukuthi ukhetho lubuya ludlula kweleBotswana kungabangela ukuthi kube lotshintsho kakhulu kumthetho ephathelane labo kuzama.
Kulabanye ababeyizalwane zeZimbabwe sebathatha incwadi zokuba abeBotswana eye-citizenship abavotele lamuhla kukhetho. Omunye wabo umnumzana Kwanele Mhlophe ovotele eMoshupa lapho kuvela khona uMasisi. Mhlophe wake wavota eZimbabwe uthi kuningi leZimbabwe elingakufunda kweleBotswana.
Ngapha is a bit different. Lapha ama-elections akhona they are just free. Akhululekile sibili. Lenxa ungabhoda around you can find abantu becampaigner be-exercise their constitutional right.
Indawo zokuvotelwa zivalwe ngehola lesikhombisa. Impumela yokhetho lolu ikhandela ukuqala ukubikwa kusukela namhla ebusuku kusiya ngolwesine ekuseni. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kweleBotswana.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilink ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Ikomiti yePhalamende yakwele South Africa ebheke ngezempilakahle ithi ohulumende abangomakhelwana kufuze bahlawuliswe nxa izizalwane zabo ziselatshwa izibhedlela zikahulumende wele South Africa. Uthuso Khumalo sipha lolu udaba eseJohannesburg.
Ikomiti le ithi izibhedlela lamaklinika kahulumende kwele South Africa kudonsa nzima ngenxa yezalwane zakwamanye amazwe eziza kulele zizodinga ukwelatshwa. Ilunga lale ikomiti njalo engowebandla leDemocratic Alliance unkosikazi Michelle Clark uthi ngenxa yokuthi umthetho weSouth Africa awuvumi ukuthi umuntu osengena esibhedlela edinga usizo abuyiselwe emuva, kufanele ukuthi nxa abokuza laba sebelatshiwe kuthunyelwe ugwalo lwenhlawulo kuhulumende wabo. Uthi lolu daba kufanele lwekhulunywa ngalo emhlanganweni wehlanganiso yamazwe asezansi yezwekazi le-Africa, i-SADC.
Certainly, if doctors are referring patients from neighboring countries simply for health.
Nxa odokotela bakwamanye amazwe bethumela izigulane zabo kwele South Africa, kufanele kube lendlela yokuhlawuliswa ohulumende bamazwe abasuka kuwo.
The treatment of that patient from our neighboring countries where patients have been sent to our hospitals.
Ukubhidlika kwezempilakahle eZimbabwe sekubangele ukuthi iningi labafuna ukwelatshwa bangene kwele South Africa lapho abafika belatshwe khona mahala ezibhedlela zahulumende. Umkhokeli kahulumende wesabelo seMpompo esingcelelane leZimbabwe unkosikazi Poppy Ramathuba usekhulume waze watsha ilizwi ngalolu daba esithi abeZimbabwe abazobuletha labazokwelatshwa imikhuhlane etshiyeneyo bagcwele kulezi zibhedlela osekusenza zehluleke ukwelapha izakhamizi zeLimpompo. Layeke uthi kufanele ohulumende babantu bokuza laba bahlawule indleko zokwelatshwa kwabantu babo.
You can't have somebody who is not living their own country just to come.
Akulunganga ukuthi umuntu alimale khonale elizweni lakhe asukume agijimele ngapha eLimpompo ukuzokwelatshwa, kukanti lati silazo lapha izigulane ezilindele ukwelatshwa.
Whereas in South Africa we equally have our own challenges of people waiting for operations to be done.
Isizalwane kwele South Africa njalo ubona ngokuqoqo kwenhlelo zebandla lesofa sonke party umnumzana Freeman Bengu uthi linyathelo elihle kakhulu elihlongozwa ikomiti ezempila kahle.
The health system in South Africa is overburdened by Zimbabweans, it's overburdened by Mozambicans, it's overburdened by Abasutu. So I think it's the right way, and it's about time government start billing our foreign neighbors of whatever we are doing for their citizens in South Africa. Maybe the issue should be also be extended to the issue of deportation, you know. Maybe countries need to also now start paying for a deportation of their illegal immigrants in South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe lazo sezethule imbono ehlukeneyo ngenkuthazo yekomiti yempila kahle le. Umqondisi enhlanganisweni yePhoenix Foundation of Zimbabwe, umnumzana Dumisani le, uthi vele kungumlando walamazwe ukuhlawulela abantu bawo.
Kungumkhumbulo omuhle, ngumcabango omuhle kakhulu owenziwa yigovernment yeSouth Africa. Kodwa ngapha ehlangothini leZimbabwe kuzaba le problem ngoba i-government yeZimbabwe ayisoze iqhubeke ibhadala. Ingaqala ivume kodwa ekugcineni ayisoze ibhadale. Uhulumeni weZimbabwe uyaziwa ngokuba ngumuntu ongabhadali isikoloni.
Umphathi ntambo kaTha lwezempila kahle kule South Africa umnumzana Aaron Mtswaledi laye uke waluphatha lolu daba ngenyanga ephelileyo. Esitho kwenziwa eZimbabwe kufana nobaba othuma abantu bakhe ukuthi bayekudla komakhelwane. Le inkulumo ephendulwe ngamazwi entukuthelwe esikhulumeli sikahulumende weZimbabwe umnumzana Nick Mangwana yena ubhale ehlelweni lwezokuxhumana ku-X esithi inkulumo kaMtswaledi le ilokhu cwasa ngobuzwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Live talk lamhla ukhetho lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe olewe diaspora forum sixoxa ngokubuyiselwa ekhaya uxolo sixoxa ngokhetho lwemelika lapho esibona abancintisayo unkosikazi Kamala Harris lomnumzana Donald Trump bekhankasa begqiba imkhankaso yabo le ngoba uhlelo lolu luzaqhutshwa ngolwesibili oluzayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uqhutshe ukhetho kwele Botswana abaphikisayo besithi eZimbabwe liyangenela kakhulu kulolo khetho. Sibone njalo ihulumende weSouth Africa esithi bekuyiparlamente yeSouth Africa isithi ohulumende abangomakhelwana kufuze bahlawuliswe nxa izizalwane zabo zingelatshwa ezibhedlela zikahulumende weSouth Africa. Njalo bathi lokhu bafuna ukuthi kukhwezwe kumanyano weSADC ube yiwo olawula lokhu ngoba izizalwane zeZimbabwe zinengi okokuthi sezibangela ukuthi ele South Africa lithwale amagabha avuzayo ngoba lalo lilabantu babo abafuna ukuthi belatshwe. Sizwe njalo imbono ngokhetho oluza qhutshwa eMelika ngolwesibili ngeviki ezayo lapho abakhankasayo ke asebegqibe umkhankaso yabo ngalokho abathi ngama closing arguments ngesingisi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi lingahamba ku-voandebele.com ukuze lisilalele. Olivalelisayo yimi uSthandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.